Into enhle ukuthi iWomen's Academy of Leadership ihambile emthethwandaba yaya challenge uvalo kwama-by-elections eZimbabwe ngoba ungakunanzelela ama-elections kuyiyo indlela abantu kumbe umphakathi okhetha ngayo abantu ukuthi beyimele endlini enkulu yephalamende. Ngakho-ke nxa ungasela ndlela yokuthi abantu behambe bekhetha abameli babo kutsho ukuthi abameli abafakwayo kumbe amalunga afakwayo kuphalamende ayisibo-ke abantu abamele umphakathi, kabamelanga umphakathi. Sokungabantu nje abafakwa ngenxa yokuthi balobudlelwano obuduze lohulumende kumbe balobunye ubudlelwane kodwa okungaphandle kwentando yomphakathi. Sikhumbule ukuthi ama-elections aqakathekile, kuyilo lodwa elizwi abantu abasemphakathini abalawo ekuthini ngubani abafisa ebavuse njela ebamele uhulumende.
Ubona inkantolo ivumelana lalinhlanganiso yini njengoba uhulumende esithi kusalengozi ye-COVID-19?
Singakunanzelela umkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe kathesi usuphose kumbe usecishe wakontroleka. Ama-numbers esilawo kawakho maningi njengasekumakhelwane wethu i-South Africa kumbe amanye amazwe lapho olokhe ukhathaza khona lowo mkhuhlane. Ngakho-ke uma kungenziwa ama-elections, njalo silapha sikhumbule ukuthi asikhulumi ngama-elections akaZulu wonke kumbe awamaZimbabweni wonke, kodwa sikhuluma ngama-elections kuma local ward kumbe kuma local constituency, okulingana ukuthi bakhetha abameli abamele ama constituency. Ngakho-ke abantu abangaya bevota abadluli abantu abangu 10,000. Njalo uma kulama sanitizer, uma kulento le abayibiza bethi social distancing, njalo uma abantu bezivikele ngama mask, kuyenza ukuthi election ibanjwe kuhle idlule kungabanga le ngozi yokuthi abantu bengathelelana i-COVID-19. Sikubona kwamanye amazwe lapho okuvotwa khona even phakathi kwe-COVID-19, and amavota khona eyenziwe kahle, kungabi lohlupho, kungabi lento ephambanisekayo.